Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uTanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingaya livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku-24 Ntulikazi 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-CCC lithi akumangalisi ukuqeqebuka kwamalunga ebandla le-MDCT esiya kubandla le-ZANU-PF.
Sakubona kudala 2-3 years ago ukuthi ibandla le-MDCT lidlelana le-ZANU.
Kodwa owayesikhulumeli sebandla le-MDCT umnumzana Witness Dube uthi okubangele ukuthi baye kubandla le-ZANU-PF inhlelo zaleli bandla ezilokuhlakanipha.
Angila nje ngitsho inhloni, angila kuzisola, ngithabe kakhulu, ngizizwa ngilokuthula ekuthini ngisengingene ebandleni lokuthi nxa ngifaka amandla ami, nxa ngifaka imbono yami, izancedisa ukuthi sakhe isizwe.
Abesigaba seMathebeleland bakhala ukuthi umthetho wePatriotic Act uzabe nqabela ukukhuluma ngodaba lweBhukurahundi.
Patriotic Bill isitshela ukuthi singamtshela umnanga ngokuthi ungumbulali wabulala abantu bakithi. I-Patriotic Bill isitshela ukuthi singakhuluma ukuthi eBinga abantu belokho behamba more than 50 kilometers to access medical facility, to access educational facility.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkomo.
Asambeni madoda siyovota.
Ibandla le-CCC lithi akumangalisi ukuqeqebuka kwamalunga ibandla le-MDCT esiya kubandla le-ZANU-PF ngoba bekuvele kulobufakazi balokhu. Kodwa umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Douglas Monzora uthi yena labanye bakhe abalokhu besebandleni leli abasoze baye kubandla le-ZANU-PF. UMonzora wethesa icala amalunga ebandla lakhe aseqeqebukile umlando wokufumbathiswa libandla le-ZANU-PF. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasimanda utshele iStudio 7 ukuthi bavele bakubona ukuthi leli bandla lilobudlelwano le-ZANU-PF ngesikhathi baze basiwe emthethwandaba lapho abathathelwa impahla yonke ebalisa izakhiwo lezimota zaphiwa umnumzana Douglas Monzora lebandla lakhe.
Kona phana abaqala khona ukuye entolongweni enkantolo besiya kuthi ibandla le-MDC alliance ngelabo. Selisakubona sibili ukuthi hhayi abakhulumi nge-constitutionalism, bazikhulumela ngokuthi bafuna ukubhidliza ibandla labantu kwenzela ukuthi ZANU ibuse laphakade. Namhlanje asimangali ukubona uspokesperson we-MDCT alliance ubaba Witness Dube sehlamuka sesiya ku-ZANU-PF. Lokho kutshengisa mhlophe ukuthi yizinto ezivele bazifaka bazihlela kahle kancane kancane bayabe lokhu begabha behlambuka besiya ku-ZANU-PF. Iviki ephelileyo sizwe ukuthi ama-MP angithene e-MDCT sejoyine i-ZANU, sathi sikubonile. Namhla sesibona isikhulumi sesizwe ubaba Witness Dube laye sihlambukile sesiya uZANU. Lokho kukhombisa ukuthi mahlalezulu ngitsho lo mongameli wayo i-MDCT ubaba uDouglas Monzora, labanye abe-National Executive ne-Standing Committee, labanye abazimeleyo singathi ngama-ordinary members, bonke bazahlamuka, bonke bayeguqama bayekhotha amathe e-ZANU-PF. UMonzora sakubona kudala ukuthi izenzo zakhe zazikhombisa ukuthi uyadiliza ama-opposition ngavele silembali yakhe lapho vela khona ugachiwa chiwe namhlanje uma isa isikhulumi sakhe sesihlumukile saya ku ZANU-PF ukukhombisa mhlophe ukuthi iluhlelo le MDCT ngisikobathi transition yokuthi kancane kancane ukuphela komnyaka lizabona iningi sikukhona ngale ngitshela ubaba naye ubapha uMonzora upresident lizambona naye sehlumukile sephiwe isikhundla ku ZANU-PF ikuke abantu abahlale bezimisele ukuthi ZANU iyafaka abanye abantu abathi infrustration kwenzela ukuthi badilize ngaphakathi beyabelwe bangaphakathi sesibabonile bakhona abanye ekutipusikatesi kodwa hayi siyabaqaba ngenxa yokuthi ukubona kanye ikubona kabili yikho babelokhu bekhala besithi sifuna ama-structure enu sifuna ama-structure enu ibe befuna khona ukuthi bangene njengempehlane baqalise ukudiliza imigoqo bengaphakathi hayi ukubona kanye ikubona kabili asihlaleni sikhangele sivula amehlo sivula indlebe nengqondo ngoba konke lokhu bayakuzama ngitsho namanje usisisisi siyabona abakubhalayo kukhanya ngani ngabantu besisisisi bona bezinhloli zikamonzora leZANU-PF hayi kodwa okungapheli kuyahlola kuyaphela konke lokhu abakwenzayo qiniso ngomhlaka 23 August lizaphuma kahle ngoba vele singabanqobi siyabona
Lathi siyabonga uMnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Njengoba i-Studio 7 ingasekeli hlangothi siphinde saxoxa loMnumzana Witness Dube yena othi kuningi okwabangela ukuthi aye kubandla le-ZANU-PF. Uthi wabona ukuthi leli bandla seliguqukile alisela budlwangu dlwangu njalo lilenhlelo ezinhle ezijonge ukuthuthukisa impilo kaZulu.
Nxa ungumuntu usendimeni kumbe sithu sempini uyabuhlola isitha sakho ukuthi singumuntu onjani sikuhlasela ngaziphi izikhali siyisima kanjani ubuthakathaka baso yikuyini lapho esiqine khona kungapi ukwenzela ukuthi kwane sokusinqoba. Kodwa ekuhloleni kwami iZANU-PF ngisizofika namuhla ngikubonile sobala ukuthi kusukela ngesikhathi singena ku Government of National Unity iZANU-PF yathatha isikhathi sayo ukuthi ifunde ukuthi opposition isebenza njani. Engicabanga ukuthi mhlawumbe into eyenzakala abantu babo sebengama security ama minister ethu sebehamba lapha emaralini sebesenzani. So iZANU-PF ngokubona kwami okwamanje kumabandla wonke aweze politiki eZimbabwe yiyo elohlelo olusobala olokuthi ilizwe linga api njalo kumele liye ngapi okunjengokuthi yilo lo divandla elilohlelo oluvela ebantwini ama policies isikhambile thina sivela ku MDC kona ngale rallyini akuzange kube lomsindo akuzange sethuselwe asizange nje sizizwe ngathi silahlekile kodwa ngeke namhlanje nginje ngiyele ugcoba i rallyini ye CCC ngingabulawa ngakafiki lokufika owe CCC ngeke ayele ugcoba ku MDC angabulawa lokufika engakafiki lokufika so ubusubona ukuthi inhlamvu zonke lezane sasize saba kuzani zani siyazilahla ama bachela wana yalahla i-opposition yadobha yikho esikwenza akusela ukuthiwa yi-tolerance ukuyamukelana ukuthi abantu bachiyene imbono kunjenje namhlanje wonke umuntu ukhuluma ngokuthi indaba ngingahambanga ku-CCC ngabe ngithe mphuma kuzano ngaya ku-CCC kanti ukhetho lomuntu eZimbabwe lulukhetho olukhululekileyo owesithathu iZANU nxa kuyikuthi seyatshintsha njalo sizitshintshile sifuna ukuthi ibe libandlela lethi nguquko njalo eliko inkululeko njalo elikwazi ukuthi kulule kutshona emuntwini kutsho khona ukuthi isifuna ngempela and kuyabonakala impawu zakhona ziyabonakala ukuthi isifuna ukuthi tshintshilizwe libe lilizwe elihle ebantwini balo ekunjengokukhona kwesikubona kwabanye abazwe abantu abakulandele kubo South Africa kubo bani ba and ungakhangela esikhathini esiningi abantu beZimbabwe bahlonyisiwe ukuthi bazisebenze ungakhangela khona okwabakuthola bezisebenza iningi lakhona belingeke likuthola ngabe belisebenza ema-industry amakhiwa so ama-industry yebo kumele avulwe uhulumeni usebenza ngakho konke khona ukuthi akwenze kodwa uyabona ukuthi kukhona izanu PF sikuvulile nxa isithi open for business okwenza ukuthi abantu bakithi bakwanise ukuthi bazisebenzele so angila nje ngitsho inhloni angila kuzisola ngithabe kakhulu ngizizwa ngilokuthula ekuthini ngisengingene ebandleni lokuthi nxa ngifaka amandla ami nxa ngifaka imbono yami izancedisa ukuthi sakhe isizwe angikho ebandleni elisebenzisa abantu nje ukuthi bavote bese usithi nxa sokuvotiwe nxa sokumele abantu omansipala basebenze sebeqalisa ukuthi asikwanisi ukusebenza i-government ngwezano nxa umuntu engu-MP sokumele asebenze kasabonakali 5 years iziyephela bakubonile abantu khonoko kakhulu ngama-representatives ethu ku-opposition ukuthi yena kulungele kwelakhe icele abe la mavoti abantu bayebuya le mali ye-political funding bazidlele bona lezi mmuli zabo.
Alo ke ngumnumzana Witness Dube oyisikhulumeli sebandla leMDCT esekuzana uPF okwamanje ubekhuluma icingweni leStudio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje imikhankaso yokhetho isikuzinga eliphezulu kumabandla wonke. Umkhokheli webandla leCCC umnumzana Nelson Chamisa uqhubekele phambili izolo ekhankasela ukhetho oluzayo ubesesigabeni sesibomvu emzingwane esabelweni seMathopeleland kulandela imhlangano ayenze loZulu ebulilima ngolwesihlanu. Intatheli zindaba iStudio 7 uEzra Chisa Sibanda ubekhonale wasethulela udaba olulandelayo.
Uthamisa utshele abalandeli bemandlaleni ukuthi bavotele inguquko. Ubatshele ukuthi ibandla le-TBC lizanqoba kukhetho oluzayo.
Ngifuna ukuthi hayi emzingwane, we want change khonapho emzingwane.
Yeah.
We want to support i-TBC. Yeah. Umazi ukuthi i-TBC is the part of the future, is the next government in this country.
Yeah. Yeah.
Across the country ilizwelonke wagcwalisa ukuthi hayi ujaya wagcwalisa ilizwelonke.
Ekhuluma ngentuthuko ezabeleni uChamisa utshele uZulu obethe gwaqa esibomvu ukuthi uhulumende wakhe uzanika izabelo amandla.
Sifuna ukubeka amandla ezabelweni ukuthi izigaba lezigaba zibe ngamandla ukuzenzela izinqubo zayo. Ilahlule njalo yasalela.
Utshele inkulungwane lenkulungwane zabantu ukuthi iZANU-PF ikhuluma amanga uma isithi uhulumende we-TBC uzabisela umhlabathi kwabamhlophe. UChamisa utshele ngamanga aluhlaza tshoko.
Uja uzangena uzathatha umhlabathi wonke uzanika umhlabathi abantu bayavela e-outside amakhiwa bayathela amanga. Umfana uzangena uzakunika ama-titles. Umfana uzakunika umhlabathi wena. To say when you are on the land you must not be removed by government.
Usenjalo ibandla leZANU-PF lalo liphatheka kumkhankaso okhetho oluzayo. Ezigabeni eziningi zelizwe lemadolobheni amalunga edala lePolitbureau elebandla leZANU aphume ijume encedisa ukukhankasa. Omunye wabo ngumnumzana Chinga Dube.
Namhlanje siyakampena mina ngilapha eNkulumane noProfessor Mthuli. Into eziqakatheke ngayo ukuthi inkunzi iyaziwa ngamatholayo. Sesiwabonile amatholi kamdala, so siyabe sikhumbuza abantu nje ukuthi hey, siyabona into asezenzile siyabukeka siyaphambili.
Kolunye udaba ibandla lezaphu liqala ngokuvinjwa ngamapholisa ukwenza imihlangano yalo yokukhankasela ukhetho olukhulu oluzayo. Umnumzana Sibangalizwe Nkomo umkhokeli wezaphu uthi amapholisa avimbe umhlangano wabo emaphisa izolo.
Kuyadanisa kakhulu ukuthi amapholisa akhanya ayathatha uhlangothi nxa besenza izinto zomthetho bakhetha ibandla abangalisupporta. Sesibonile ukuthi amapholisa kukhanya ama lebandla elibusayo elezano. Sicela ukuthi sinikwe amathuba alinganayo nasokubuya kwezokukhankasela umbuso weZimbabwe. Nxa izano isikupanic mode iyaqala ukwenza izinto zodlame isindebele sithe ongapheli yokuyahlola.
Amapholisa ekhezalile ukutshela iStudio 7 ukuthi avimbelele umhlangano weZapu izolo. Imela iStudio 7 amathelen South Province ikamala mu Ezra Jesus Banda.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote.
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa usexwayise inkampani elungisa imigwaqo eBitumen World ukuthi iyelungisisa umgwaqo ovela koBulawayo siya eFolosi. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lilodaba lokuthi uAkim Sibanda oweTsholotsho ubotshiwe ngemva kokutshaya umkakhe ngentambo yegetsi waze wambulala. USibanda ubesethe samkake icala lokuthandana lomzukulu wakhe. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 ngile abantu Studio 7 linjani ukuphila okufuze sifocus ngakho thina njengamaZimbabwe ilizwe leli liphakathi kwengxaki abantu bezanupf bayibulele iZimbabwe kufuze sikunanzelele khonoko for 40 something years and uzathola ukuthi kwakhona kufile yonke into kwafa yonke into ifile phezulu kwalokho babulala abantu abathize babulala for abangala macala abanye babotshiwe khathe so jobs khala basemajeke xa siyavota futhi ukunanzelele khonoko okufaka ngodini yakuthi khona abantu bafile ujob sikhala basemajele thina sisebenze eZimbabwe lapha siyahlupheka sikholiswa amabond ibond ifala lo umuntu okholisa amathings akugaka ukuthenga lutho nawufika emashop nje awuthenga nisa ungeke uthenge yona even inkukhu awuyithenge ebond kodwa imali eholwayo ende uzabona ukuthi kusiyaphela nje ama elections lawo lana masilu 70 liza kubona ukuthi liyakuyela back to imali yena engathenga amathings yena yathenga yona inkukhu yafuna ukuthola ukuthi usebenza but inkukhu awungeke ukwazi ukuyithenga so kulokunzima ukuthize ufuza abantu bekunanzelele khonoko zelele sibili mhla ka 23 August wonke umuntu akufaka enqondweni lakhe ukuthi kulo sikhalo sejele kulelizwe selifile kulabo behlulekile izani yehluleke izama ama gold coins yazamani yazamani konke lokho imizamo esiphelele moyeni nje yokuzinceda yokuzinotisa mbalo ukubona igold coin elupani kumbe etsholotsho kumbe even khona lo plant akula gold coin okwabonakala ngeharare kuphela labantu bolaba izikhulu ebasuthaka kuphela so ufuze ukuthi likunanzele khona kubantu bezimbabwe kubone faka icela nokunye lokho izinto ongalancedo sifocusene ukuzivangula meva siqedeni ngalokhu lolu hlupho olukhona siye sikhiphela abantu baphume sifakene umfana nangu khona siqedeni ngohlupho lolu olukhona lwezana izana isihlupha abantu siyabonga ukukhuluma ngosibani
sanibonani basakaza nabalaleli bakaphiyose mina bengitshela ukugqugquzela amabandla nje aphikisayo abotshanisa umqondisi moyo osibangelizwe ntoko ukuthi ibhora likumnangakwa umuntu obuza amakwe mnangakwa ngayo yonke indlela sina nje ngabe singabambana sibe imbumba sichase yena uChanisa sale sithatha ibhora sifake uChanisa sibone ukuthi yena uza kuba njani lokwena lo umnyango okunye lokhu sasethi kubona ngoba uyawubona lo mthetho osayinisiweyo lo nomthetho lo usalele ubhalelwe wona ama-opposition and azabulawa vele yinjongo yabo akukhuzanga umuntu ephikisele leyayibizwe ukuthi ephikise umnangapha hawu umuntu abangayiile lo so ibhora asilaziyeni nje kuphele ukuthi isezandleni zikamnangapha so akamakwe kuphuzela abalandeli ukuthi bamvotele uchanisa sikhiphe lo mbuso wezanu ukuthi uhlukumeze for 40 years
asikhangela futhi ngani ngiyabonisa abasakazi be-Studio 7 ukuma phambili kwenu ngicanga kubingelela bonke abasakazi be-Studio 7 ngiyathaba kakhulu uhlelo lwenu leyangani luyancedisa lapha lalaphaya ikakhulu mina ngikhuma kakhulu nge-generation encane ngikakhuluma izolo lapha kade i-generation encane ispecially yini Mathebelenda angikwazi ngibene ukuthi abala sikolo abantu abasencina bafunda kodwa babefundile abanye bayaphuma ngibona ngani abafunda awaka 1980 baphuma balokuwe phandle ngale njengoba la iSouth Africa singani iye ngane yabafaka namakhondishi especially Mathebelenda engane yabafaka namakhondishi amaZimbabweans baxotshwa asakwazi khona singenza njani even though ama-political parties ekhampena here and there it's not powerful besinde abanye abakhampena abezaphu kube labanye abakhampena abe-CCC abezanu-PF those people but ngani abalaleli abantwana bayilaleli yonke imessage yangkhona bathi bona abantu baba they're just using them sicela ke kubasakazi be-Studio 7 nabalaleli be-Studio 7 incedise lapho ukuthola abantwana ngokuthwani baphiwa liphi icebo siyabonga especially khona le emashonaland emiglans emathebeni south emathebeni north baphiwa liphi icebo ukuthi babone ukuthi khona kuyini okusayo siyabonga
Studio 7 basakazi bethu abahle kunye nabalaleli niyaphila kodwa ya besicela ke lisibuzele lapho kubaba uGawula ukuthi ngoba nithi abantu be-CCC bachana bona bodwa so lowo-ke okunye ochidiza umhlangano we-CCC edukula phezulu energy mtholing waliphi bandla ngwaliphi angithi yena uthi abantu be-CCC bachana bodwa yena lowo odukule phezulu ngwaliphi bandla and mina ngithi umthetho okubudlala indima ababoshwe aboshwe lumuntu ngoba ugangile akahloniphi udelela isizwe ngithi kuyaboshwa sizwile indaba ezimnandi lapha nabathi CCC ngathi hamba phambili makalithoni ikhuba malithoni ikhuba lapha izani iphume nemkhuba yayo lemibi lesikhathele ngayo ayiphume bathi ingcindezi ayiphume ayiphuma ayiphuma siyibambeni maqhawe siyibambeni siyibambeni ngemkhuleko phuma uhlazo skipheni uhlazo
hey ngibingelele emkhudeni ningabe lichona njani basakazi hayi siyezwa uWitness Dube sebalekile la ewagigiba wazithela kuzano PF kodwa savela sabona nje into yabo labo Monzora ukuthi bakhuza zilele ayikho into yabo leyana yavela sayibona nje ukuthi laphana ayikho into ekhona achithe lamanzi ayikho le inkukhu le nangu Witness Dube ute bekhuluma into efunwa libandla ebengazikhulume yena manje siyamuzwa sekhuluma kuzano PF kambe lokho okukhulumayo sokuphuma enhlizweni yakho yini kumbe lakho futhi lakho sokukhuluma into oyitshelwe ukuthi uyikhulume hayi hambe kaqapula Witness Dube lawe khona ngale ngoba empeleni uma ube ungumuntu othanda inguquko amboni ukuthi ungagijima ezithela khona lapho sozithele khona kodwa ke hayi kungasenani hamba lawe kaqapula khona ngale mhlawumbe lawe siza kubona sulesiso esikhulu ngoba empeleni ayi kwethu sike lokhu kukuzwa mpela singuwo sokhuluma kanje ayi abantu ungabathembishe
Studio 7 litshona njani badala litshona njani hayi thina siyatshona ingena ehlelweni into emangalisayo kupresident weZimbabwe nxa ekhuluma esithi yena afuni kube lodlame eZimbabwe nxa after mavotes yena kunguye oqalisa i-violence ngabalandeli bakhe angazi ukuthi ukhuza bani umuntu oqase ngoba eZimbabwe kulokuthula abaqalisa umsindo yiza no-PF enza umsindo udlame elizweni lapho bese sitshela into engayisiyo ezama ukuzikhukhumeza ngokuthi yena izana uyenza kahle izana kayiyenzi kahle yiyelo dlame iyebulala abantu iyebopha abantu iyenza koko ongafunwa ngabantu layo ulo Witness Dube osuka kuMonzora hhayi seswele okokwenza ulamanga izana u-PF ayila ntuthuko ngithi even encane xa vele ususele okokwenza yena kayengena kuzanu yakhe le alandele ukuthi akhethi kuyayingena angatshona ekhuluma amanga amanga aswafune thina uthi utshela abana amanga umntwana yena seyehlulelwe seswele lapha njengaya khona kuphela kazihlalelwe ezane kwizanu yakhe khona ngala buyele ekudlala ezanu izanu ayilayo nto enhle ngitsho lakulazivuse kuzanu abantu bayahlupheka kuzanu babopha abantu bangamasela bayinto yonke nje balibulela ilizwe lezimbabwe ngenxa yayo ezanu kuphela so yena kahambe ehlala kuzanu yakhe le ayekele usiqambela amanga lapha thina uthi izanu i-right kwenza. Ngiyabonga ukukhuluma ngosibanda ngkole ebutswana.
Studio 7 siyalibingelela abasakazi bonke labalaleli. Inhlekiso yelendododa wabantu baliduke elebi ku-MTC esibaleke yako kuzando. Esifika nje sikhuluma izitori eziningi eziningi kakhulu. Uma sesithi zano iyazihlubula isizama ukuthi ilungise izinto ngendlela e-right. Ayikho lento. Uduke engathi efuna nje ukuzicelela isihlalo kuzalo ebese khuluma into ezingekhoyo. Ngiyamuzwa mina ti yokhuluma khona. Uzama ukungena udinga amangena njani indlela zokungena kuzalo. Okubonisa khona ukuthi ahlekase tshuthi ipolitiki yona kahlahle. Hayi, akalikho iqiniso. Alikho iqiniso kule nto le. Ashwaduke.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Abesigaba seMathebelele ndibakhala ngokuthi umthetho wePatriotic Act uzabe nqabela ukukhuluma ngodaba lweGugurawundi. Ingcwethi kwezomthetho zithi umthetho lo awucaci kakuhle okuzabangela ukuthi uhulumende awusebenzise ngendlela ayabe eyifuna njengomthetho owenqabela abantu ukuthi babuthane. Sixoxele sakhamuzi seBhinga umnumzana Mudenda Chilumbo osaphethe isikhundla sikamgcini isihlalo wabatsha kubandla le-MRP ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Malumba Chris Gande siyabonga kakhulu. Ya kulobunzima osobukhona elizwe leZimbabwe. That's why elisizwa thina abantu beMathebelele lokho sikhalo. This country is a country of class. We are demanding for a classless society. The Patriotic Bill esayinwe ngumnangagwa abayibiza besithi Criminal Law Codification Reform Amendment Bill which was signed ukuthi ube ngumthetho ngumnangagwa. Thina ezabantu beMathebelele se blow to us yikuganga kwaHulumeni. The Patriotic Bill asiyiboni irrelevant ngoba kulama outstanding issue afana nalokuthi kulabantu ababulawayo ngeGugurawundi ababulawa ngumnangagwa lomgabelo Sydney Sekaramaya le army which was not part of the conventional army E50 brigade. So nxa udubo lolu lungakasolve kusayinwa njani ipatriotic bill? Because ipatriotic bill isitshela ukuthi singamtshela umnangagwa ukuthi ungumbulali wabulala abantu bakithi. Ipatriotic bill isitshela ukuthi singakhuluma ukuthi eBhinga abantu beloko behamba more than 50 kilometers to access medical facility, to access educational facility, to access anything for public consumption. So kulicala yini ukumtshela ukuthi abantu beBhinga bayadubeka lanxa bengiyibo abapheka ogezi, lanxa beyibo abapheka inhlanzi zonke ezidliwayo elizwe, lanxa kuyibo abanikazi betourism, lanxa kuyibo abanikazi bewildlife, but they are abantu, they are wailing in poverty. So ipatriotic bill ithi yona singamtsheli khonoko umnanga, singamtshela khonoko uyasibopha ama 20 years in prison. But in a nutshell, thina njengabantu besithongeni abesivendeni amakhalanga wonke emathebeleni about 13 tribes sithi hayi kayengezelela amatshi, asoze siyekele ukumtshela ukuganga kwakhe ngoba inotho ngeyethu le abayithathayo, amabhoda ngawethu, ugetsi ngowethu, i-national park ngeyethu, iGugurawundi nguye owayenzayo. Asoze siyekele ukumtshela ukuthi ungumbulali wabulala abantu bakhe. So kayenze i-patriotic bill at the same time eyo engezela ama-prison cells. Ngiyabonga.
Manje ngokubona kwenu akula yini ezinye indlela elingakhalaza ngazo ezifana lokuthi kukhulu nywe laba mela izigaba edale lephalamende?
Siyabonga baba Chris Gunn. Indlela i-option esikhona kuphela kathi esingiyoku ngoba siyakwazi ukuthi ama opposition party who are representing people e parliament, this parliament ezaphela kathi kabala the political power, kabala political will that over anjengalawa. Ngisakhumbula ngo-December babolekwa ama 40,000 across the political divide ukuthi vele ama bills lawa aphaswa bekhona. Instead they were supposed to educate people on how they rise up against the draconian laws, but they partake and ama bills now are passed. Kwa pass ama bills amaningi bona they've been enabling Douglas Mons ave triple C they'd been enabling. But in the latina esila upela the option and cool. Ufunagali political action. We need to demonstrate si we alum teto law, United Nations, la manye ama political board abe was with no ama draconian laws are not entertained in any democratic side. Local kabo MP and the like is a wastage of time because they don't know what they are representing. But reputi by representing abantu abawal. That's why the bona slokos kaluti amanya ama political parties now. They no longer have the zeal to liberate people, but actually to fulfill politics of personal aggrandizement against the will of the people. I will not have any debate over the issue. Ama MPs are gonna want to feel it. Bakhangelela ukudinga izimali kuphela. That's why libona kula ma-double candidate akubo triple C. Yikudinga nje izimali nomsebenzi, not ukuthi becaphisa abantu. These are the things ezenza ukuthi abantu becaphe, but bona they are not cognizant of that. So only way you have i-political action in form of a demonstration, ama-demonstrations angapheli, i-uprise, that's the only way to go.
Lo ke ngumnumzana Mudenda Chilumbo isakhamuzi seBhinga njalo usaphethe isikhundla sikamgcinisihlalo wabatsha kubandla le-MRP. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Ibandla le-CCC lithi akumangalisi ukuqeqebuka kwamalunga ebandla le-MDCT esiya kubandla le-ZANU-PF. Kodwa wayesikhulumeli sebandla le-MDCT mnumzana Witness Dube uthi okubangele ukuthi baye kubandla le-ZANU-PF yinhlelo zaleli bandla ezilohlonzi. Abesigaba seMathebeleland bakhala ukuthi umthetho we-Patriotic Act uzabe nqabela ukukhuluma ngodaba lwe-Gugurahundi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo nguChris Gande ngesithi yasidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngowa Fast 7 ntambama.